Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukele emsakazweni we Studio 7 omgqibelo mhla ka 26 lwezi 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lanqa uhulumende sethe sekuzalandelwa umthetho kungakethulwa imali yohlobo lwamabond notes. Imali le ilakho kwethulwa sikhathi siphi?
Thina njengamalunga umbono wethu ubungokuthi okwaqala umsebenzi wokubumba umthetho elizweni ngumsebenzi weParliament. Ngenxa yalokho ke akulunganga ukuthi khona uhulumende ebhode iParliament elungisa imithetho eceleni.
Ozithi inkosi yamaNdebele umnomzana Raphael Khumalo uphakathi kohlelo lokubhodabhoda ekhulumisana loZulu ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe.
UNkulunkulu alibusise hlobo zami, ngiyalithanda, ngicela likhulekele ukukhululwa kwenu ngendlela uNkulunkulu asejonge ukulikhulula ngayo.
Lamhlanje kuhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomnumzana Noki Ncube oyePlumtree ngokwenzakala emngceleni weBhambathi. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulomsakazo. Lanqa uhulumende esethe sekuzalandelwa umthetho kungakethulwa imali yohlobo lwamabond notes. Ilakho kwethulwa sikhathi siphi limali? Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Jinamasa wazise kuyona le iviki ukuba uhulumende usezalandela umthetho ekwethulweni kwemali le lanqa ubesithi kasoze akwenze lokhu. Sokusicho ukuba kusukela ngomvulo amalunga edalela eParliamente asezabhoda ngendawana zelizwe zonke ebuthanisa imbono kaZulu ngodaba lwamabond notes. Sixoxe lomela ibhinga edalela eParliamente njalo elilunga lekomiti yedale ebona ngezemali umnumzana Prince Dube Kosibanda.
Ngokutsho kukathina masa ngoba sike saba i-committee ebona ngeze-budget lemali ike yaba lomhlangano ngolwesibili ekuseni lo mnumzane uShinamasa uMinister weFinance. Sithe simbuza ngalowo mthetho, njalo simbuza nomthetho owafakwa othiwa khona owasetshenziswa ama-presidential powers. UShinamasa waphendula engani ngumuntu othi yena lo mthetho bawufakela ukuthi njengoba sikwazi ukuthi umthetho ofakwe ngama-presidential powers will expire after 6 months. So loge amendment ye reserve bank bill ngayenzela ukuthi nxa noma lwana umthetho osu expire kodwa kutholakale kulomthetho yabuvela unjani oyabuvela ukukhona ukuthi kube lama lemali yona le yama bond note. So ukukhangelela kwethu ngokuthi ngaphandle kokubana ama challenges asenziwe e high court ukuthi kumiswe umthetho lwana ofakwe eceleni. Nxa ungasafakwanga eceleni umthetho wafakwa ngumgabe lwana owe-statutory instrument, kutsho ukuthi noma ukuphuza kwalowo owe-amendment ye-Reserve Bank Act ungaze uphuze, imali still iyakwanisa ukuthi beyifake phakathina kwe-economy ngaphandle kokubana i-statutory instrument isetwe aside lidale le High Court.
Manje lina njengamalunga edale litheni ngomthetho nalowo lakhona okwenzakalayo? Kukhona yini lani elibona ungani njengamalunga lingakwenza?
Thina njengamalunga umbono wethu ubungokuthi okwaqala umsebenzi wokubumba umthetho elizweni ngumsebenzi weParliament. Ngenxa yalokho ke akulunganga ukuthi khona uhulumende ebhode iParliament elungisa imithetho eceleni, iParliament yona ikhona ingavalwanga. So ke yikho akade sikukhangelele unani uyangananzelela njalo ukuthi khona ngolwesithathu amalunga edayela eParliament amile atshengisa ubaba uChamisa ama aphikisana lokuzama ukuthi umthetho lwana ungeniswe ngesiphange phange uchawi fast track lokhana okwenzakala emasimini emaplazini ukuthi ungene kususpendwe ama indlela iParliament evele isebenza ngayo kodwa kwasokuthiwa ke asiqaleni sihambeni siye kuzwa ukuthi abantu bathini so ke iphayile ukuze icommittee yebudget lokwabiwa kwezimali yeParliament iyaphuma ngomvulo isiyazama ukuzwa ukuthi abantu bathini ngalomthetho wamabond notes obuyayo njalo owethu umbono esilawo thina abanye ngokuthi akula mali eyake yasebenza ingela ingathembakali ebantwini abayisebenzisayo as long as imali kungela iconfidence abantu abayiba bayisebenzisayo bengayithembi leyo mali kuthi ukuthi leyo mali ayisozihlale ilevalue.
Alo ke umnumzana Prince Dube Kosibanda omela ibhinga edalela eParliament njalo elilunga lecommittee yedale ebona ngezemali ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo uZulu elokhu ethukuthele ngokwethulwa kwemali yohlobo lwamabond notes la lanxa uhulumende esithi uzawethula lasikhathi siphi inyanga yonale ingakapheli. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Angliston Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi kungani abantu bengathakazeleli imali le.
Abantu kabawa bazeleli amabond notes ngoba akhumbula ukuthi ngo-2008 abantu baze bahlukumezeka kakhulu ngemali zabo so kabasathembi inkulumende. Ukuthi nxa elethe ama-bond note lo lawo aza asoze abaqile yini bavuke abantu imali zabo zingasekho kumbe sesithwele amaphepha angathengiwe ongeke wahamba ngawo South Africa uye woda kulabo abantu abaningi bengasasebenzi so into indaba esebhudini abantu wonke bigeza kula mali kusekhileshini bona laba abathe baba nalo i-USDL abanamabhizinisi babandile imali zabo kaziya kababhenki kabasekhileshi ukuthi afike endepheli kuphi akula mali ekhona engikhandala ngakho nalabo abaphezulu omunye lomunye semile kanele abone okungazakaliyo kahle kahle ukuthi wena azaphuma yini
njengoba kukhanya ungani amabond notes asezaphuma uZulu kaphuzanga yini ukukhonona ngalokho
ye uZulu kakukudala waqalisa ukukhonona akuthi sikhuluma khona ukuthi sikhuluma ngokulumende ongalaleliyo vele intando kaZulu sikhuluma ngokulumende ongelani lokuthi uZulu uthini basebeqalisa bona nabo kwenziwa bomkhankaso yabakwenzayo ngakhona i-BBC igcwele ngama-adverti basenza imali eningi kakhulu bezama ukuthi ba-build i-confidence yabantu ukuthi abantu babathembe kodwa-ke lokho kwenzakala abantu futhi uZulu u-right ngoba kufanana lokuthi umuntu ma eke wakutshontshela kumbe umuntu waziwayo ukuthi ngisena azwakala ukuthi ngisena yena lonke lethanini imali yami yena konke ngapha ndisibele akula muntu ongamthemba angaze akhangaza usihlupholelo olukhona kakhulu kasibond not ngokwayo ngoba sike sakubona amaningi amazwe aprint imali kodwa ushuphe sibale i-confidence kasithembi uhulumende angathi angayenza ama-bond not bayekinjekele kuvale kungidlile ingane okuzabulala okuzayenza abantu bagcine sebehlupheka yikho abantu baqhubeka bekhankasa noma kuphuziyeni noma ngakuphuziwanga kodwa into eqakathekileyo yokuthi umfundo okuyenzele kwazi abafundi
susenzakala konke lokhu kuyini uZulu asekwenza
kumenge sibone abe-opposition party abe-P F bekuhambisa indaba yangkhona ekoti bona be-NDC beqoqa abantu i-ZTTU ka-1 December next week i-ZTTU bela kobulawayo bafuna ama-bond notes ngathi-ke siqoqa abafundisi kuzikakhulume ukuthi ama-bond notes azahlukuluza uZulu kangakanani kanti njalo futhi mhlaka-1 yaba nedalo i-public meeting.
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampa bafo bembula
Ikudibana kuhlelo lweze maphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sikombimba ePlumtree njalo sixoxa lesakhamuzi umnumzana Moki Ncube ngokwenzakalayo emngceleni weBambazi. Baba Ncube, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabingelela olinjani kona ngapha eAmerica.
Hayi siyaphila, kunjani kona ngapho kombimba njalo lithi kwenzakalani kanti boda yeBotswana leZimbabwe?
Okwenzakala ngapha bekulomhlangano uNamili ngeWednesday lapha sakhoza uCouncil esitshela lapho ukuthi ngoba eboda lapha igame yakhe ithathele impahla eziningi, awazi kuthatha amagwili lama-orange. Manje uCouncil besitshela ukuthi sokukhanya sokubolile kuwarehouse iZimra ya-approach-wa uCouncil ukuthi icela ukuthi ibe le ndawo efuna ukulahlela khona izinto zona lezi ezibolileyo. Yikho ke uCouncil besichasisele ukuthi hhayi yena ngokwakhe kuhle wabatshela mpela ukuthi khona hhayi ma kuwukuthi khona lezezinye izinto elizithathayo lazo zizothengiswa la nga-right, but ma kusiye Harare kuthwalani konke la magwili labolileyo liye Harare.
Lokhu yikudla okuthathelwa abantu abangena lakho bevela kubo South Africa le Botswana?
Ye, yikudla phela yazi ngoba abantu basishebo nje yazi uyakuzithwalela omalayitha bebuya lakho nje uzokudla noma eBotswana uthwele uyakuyithathelwa.
Ukhona bathi bekuthatha ukudla lokhu bekuthathela abantu bebengela njongo lakho na bebengakwazi ukuthi kuzadingakala ukuthi bakulahle?
Kuthi ukuthi phela into yaseZimbabwe ntungamini mina ngibona ngathi okunye kuba lo mhawu othize just nje uyazi bephonga ukuthatha nje uyazi mathi sikubona ngamajelasi athize esiwanazelelayo ngangoba ma sokubabolela sokuse ngoba bebekwazi vele ukuthi ma bethatha into ezinje bezibeka ku-warehouse zizabola. So iyouthi yakhona ukuthi bebathathele zibole sebefuna ukulahlela futhi same place endaweni yethu kunukele thina kuthi ukuthi angenza indlela kulo mhawu othize njalo labantu abasebenzela phana eboda ngabantu abaziphumela kwezinye indawo yabo.
Sike sabona njalo izulu lisenza umonakalo omkhulu ngeviki edluleyo khona ngapho likhukhule imizi embalwa. Umi njani umumo kwamanje?
Into kwamele imvula iyenze enye into enzima khona lapha especially iqale esibudala khona lapho kundawo ukuthi awusesibudala kusejithume kodwa lapho esikhona ngapha hhayi lingcono line okunye okumahansayo bathi belisina ngamatshe alingana lesibhakere abulala amawindi babulala inkukhu imbuzi hhayi imizi ihle yahamba. So kodwa-ke esikubongelayo induna noCouncil bazamile no-MP no-DL ngibona ngathi iripoti ebihambise uCouncil nenduna ngoba hhayi induna ekhona kulezi nsuku umbimba hhayi ingazathi yindoda bazamile baphiwe amatende besikhona ngolwesithathu sithengisa baphiwe lezi ngubo nokudla lamasepa babuya induna mina into ezame ukungichaza iyenze lesintu kuhle kwakhitshwa umuntu waya komanyanga wayabika okuyikho kuqhakathekileyo ukuthi ma kule ngozi kuyebikwa ngoba sonke sikhathi ma singakazulu sihamba siyechela but ma sesile ngozi izulu seline kakhulu kasikwazi ukubika kodwa kwenduna ikwanisile ukwenza lokhu ikhipha abantu bayabika.
Hayi siyabonga Baba Ncube, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Alabi mboke kakhulu ukuthi kodwa sizamele ukunikeza nama-advise ndikosicontacta ngoba kuba lama problems amaningi ngapha kuthole ukuthi siyahlela ukuthi sizabika njani.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi sakombimba umnumzana Moki Ncube. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 605 lo 156 460 la ku 13860 kilohertz lela konjalo kusithola ebulenjini kube internet kukhele ethi www.voandebele.com. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomgcini sihlalo uxolo lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lo mnumzana Raphael Khumalo ongomunye abathi yibo inkosi yamaNdebele.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu.
Kuyini okubangele ukuthi ubhodabhode ngendawana zelizwe? Sizwa kuthiwa kukhona lapho oke wafika khona ukhulumisana loZulu.
Ah, kusukele kuba bantu yibo aba sele sifiso bona yibo abazigoqileyo ezigabeni zona lezi esesifike kuzo ukuthi baze kuzwa inkosi yabo ikhuluma phakathi kwabo lokuzagxoba ezindaweni zabo bakubeke ngaleyo ndlela. So ngasengiresponda-ke mina to their call.
Okokuthi okwakatheso sufike kweziphi indawo?
Ye, ayisiyo nto eqale kudala. Abantu bakhona kusungulele ebantwini abathize ababekhona ngomkhosi wegadade. So last week besiselowagwelo, izolo besisenyama yendlela.
Ya, ungasitshela ukuthi lapho ohamba khona bakwamukela njani?
Aba namukela kuhle kakhulu, kuhle kakhulu. Abantu baphakathi bokuhlupheka kanti okokuthi abantu abaningi ikakhulu bona laba babe bekhuluma izikhiwa abakuzwisisi ukuhlupheka abantu abadlule khona. Abantu baphakathi kokwesaba, bayehluleka ukukhuluma inhlupho zabo ngoba besesaba. Abantu baphakathi kobuyanga, abantu bagcina izintandane, izinto zonke ezingadingekiyo zona lezo ezenziwe ngabomo. Ngakho nxa umuntu efika esazi bekhangela ngoba ngabantu ababaziyo ubukhosi lokuthi ubukhosi kumele bube ngobabantu, bayabe bezwisisa ukuthi finally ekugcineni uNkulunkulu seze wabazwela. So bakhuluma inhlupho zabo balandise. Kwesinye isikhathi kuze kube nzima lokuthi usuke masinya ngoba umuntu ngamunye ngamunye uyabe efuna ukukhuluma akutshele libabili inhlupho zabo.
Ngobani kakhulu abakwamukelayo njalo abaqoqa konke okuyaba kusenzakala?
Abantu ngendlela abaqoqana ngayo abafuni kakhulu ukuvezwa ngoba ngabantu, abantu baphile kwesabeni. Kunini bethuselwa, kunini betshaywa, bakubona ukufa kwezihlobo zabo labo badlule ekutshayweni. So bayakusebenza nje belesi fiso sokuthi lokho asebekubonile, lalokhu asebethembele kukho sekufikile kubo, sebefisa ukuthi abanye abantu bayizwisise leyo ndaba ukuze bayixhase ibe ngabantu abaningi, kuze kube lethemba ebantwini. So kuba lenkokheli ezijiyeneyo ezezigaba labantu, kodwa kuvame nje ukuthi kusungule ngabantu bese betshelana lalwana, batshelane lalwana, bacelane labathungameli babo ukuze konke kube kuhambe kuhle, kube semthethweni ngokwendlela imithetho yakhona lapha ephethe ngakhona. Kodwa kuyabe kungabantu nje izakhamizi kwezinye indawo besiqale khona bekungabantu nje abangabathungameli ngendlela yabo yokuchiyana, baqopha bona abathungameli labo. Kodwa saphuza njalo kuyafika ngoba sasuka sanahlela and sanahlelela i-more than 2 hours sesiphinda sesibuyela emuva singikhona siyaqalisa uhambo. Safica abanye abantu sebengani abanye sebehambile ngoba babevelele ezindaweni ezikhatshana. Kodwa esabaficayo sabafica babakuhle.
Labo ke abathi bona kawusuyo nkosi yoqobo, bona bathini nxa bebona usukhulumisana loZulu?
Eyi, angikwazi ngoba abantu baneenjongo zabo abafuna ukuziseza. Mina okukini ngihlutshwa kuphela into umuntu omningi ongezala yizwisise ngoba uNkulunkulu uyabathanda abantu bakamthokazilabo. Ukuhlupheka kwabo uyakwazi, ukubonile, okunye akukhulumeki. Mina le ngikubonayo, le ngikuzwayo, engikukhangeleyo, bengikuzwa ebantwini bekukhuluma okugcwele lokwesaba osekubaparalyzile wabenza bangenzi lutho uNkulunkulu lokho ukukhangele ukufaka enhliziyweni yami ubukhosi bonke lobo abantu abakhuluma ngabo esithi hey lo kayishiye bona yibo ibona yibo bazafaka ngesikhathi sabo bathini bathini kunzima ukuphendula lokho kanti ngoba abantu bahamba ngenjongo ezishiyeneyo mina ngihluthwa ikuhlupheka kwabantu injongo enkulu emoyeni wami engafakwanga yini efakwe nguNkulunkulu ikuthi ufuna uyangisebenzisa ukuthi kumele abantu laba bakhululeke kungakhathalekile ukuthi imbadalo yakhona kuyini ngoba abantu laba kayisiyo indaba yami kayisiyo yokutshona ngixokozela ngokuthi inkosi zizani inkosi yasobani ngoba ayisikho lokho okumgqoka lokho
hhayi kuyezwakala isikhathiso singasavumi ungavalelisa abalaleni
hhayi ngiyabonga Gandhi Mbonga labalali abe Studio 7. uNkulunkulu alibusise izihlobo zami. Ngiyalithanda ngicela likhulekele ukukhululwa kwenu ngendlela uNkulunkulu asejonge ukulikhulula ngayo. Ukuze likhululeke kudala lacindezelwe. Kusukela ngezikhathi zabelungu alisayazi lokuthi into yokuthiwa yinkululeko kuyini. uNkulunkulu selecebo likhulu ngani. Uceleni khona lokho kuNkulunkulu.
Hayi, lathi sibongile.
Hayi, siyabonga kakhulu kanti. Sasikubusisa.
Lo ke ngumnumzana Raphael Khumalo abesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba
Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya izandleni zikaSthandekile Mhlanga
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Magodo ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana. Eye Women of Zimbabwe Arise, iWoza, sicubungula udaba lokuswelakala kwamanzi.
Ukuswelakala kwamanzi kuyathinda kakhulu omama ngoba yibo abaphekayo babawathayo and ithola khonapho ukuthi emalayinini khona lapho kulokufuqana sokulalabo abazibekayo ukuthi abajaha abakhulelayo ngala msebenzi otholwa beyibo angwasebabekhethwe ngubani ukuthi babeyibo abanikazi besibhoranini kompana uyathola ukuthi sebengenisa amantombazane sokukhonjwana sokusiba lezizo eziphuma khona lapho ngemva kwesitiyeni ngalezi khathi sebesikhangela ukuthi ubani uzithwelile sekukhulunyathwa ngisesibhoraneni kuzangathi ngapha so kompana kuyahlukumeza umama ukuthi umuntu uyabe sefuna amanzi khonokho ukulayinela lo uvuke ebusuku kwezendawo uyathola ukuthi ona impombi ziphandle kuyafaka abantu ezinkozini bonke nomama lamantombazane engozini sesikhangela futhi wona ukuthi uvamile ukuthi abantu bezincedene lapho izindlu eziduze kwamaganga sesikutholile ukuthi wona uthi umntwana udlenguliwe besiyazinceda egangeni nxa ukuthi asasebenzisa ama-toilet ngoba kusaflasheke so udubo lamanzi sibililithwalisa nzima abantu bonke ikakhulukazi omama lamantombazane abayibo abakhangele ngezemizi lalapho kugulwa khona okunye sinanzelelayo kube kwawale mfa futhi imfa abantu abuthene amanzi akula manzi kuyahlukumeza konkeyana so ngizo indaba ezikhona endabeni zamanzi ukuthi omama imithwalo yabo iba mningi kakhulukazi bathe singakhalela vele ezomnotho wenakazimangakahle sifuna ukuyathengisa akula manzi endlini so kumele ubone ukuthi ngizahamba ngiyethengisa kumbe ngiyechitha ithuba lami sesibholaneni so into ezikhona zenezo ezixukumeza omama
ye ezibholaneni lapha indwendwe lezi ziyahamba yini
abantu batshona bemele ngoba ngathi singithengi ngidlula ngisiza ngapha emsebenzini ekuseni ngidlula ngithole even ngathi izolo ntambama ngithengi ngidlula ngathola amaphele layenile ngale old amaphele layenile namhle sendingadlulela ekhilanini ongangukuthi iwater bowser lawo kayibuyanga bantu embabuza abantu bathi ayisithi khansile kayibuyanga ngathi so dilayina bathi ayi uthiya fonapha uyabela ukukhangela ukuthi bengajoyinti so abantu konkana amanzi isithi khansile amabhowser ahambisa kahambisi ngesikhathi uye esibholaleni izibhali zakhona uyathola ukuthi amanzi akhona kuthiwa akagobhozi manini uyathola ukuthi omunye ulamaphele angufayifi omunye usekuthuzeni kwelayini belekho yithelabeke udubo oluhluphayo kakhulukazi ngakuyaqondiswa abafana laba batholakala beyibo omakhonya izinkunzi zesibholaneni ukuthi abantu balayini kuhle bezithathela amanzi kokuhluphayo khona ngoba ithuthi kuba ulongenisana konkeyana ukuthi ayobani ngiyamazi ubani ngifuna ngikhombe ubani kwathini thini yiko okuhluphayo khona phana but amanzi nalazi namabhawuza yebo isikhathi ningathi yazama kodwa hayi akweneli ngoba iyeqisa yathola ukuthi abantu baselayinini lamapheyila lamaponxa amapheyila abo abantu ibhawuza engabuyi
nina kukhona elizakwenza ngalolu daba njengenhlanganiso
okukhona ukuthi kathi sibe sikhulumisa nalamakhanselazi ukuthi khona babone ukuthi ama-boreholes asetshenziswa njani ngoba ifuna khona kulo dubo kakhulukazi lokuthi khona nxa isithi ikhansela iletha amanzi ibone ukuthi iletha ngomlayini amabhawuza ngoba khona ukuthi abafika njengokuthi mesi behambe emafletsini uthola ukuthi wonke umuntu sekuya khonabo sokuthwala kodwa kangathi maybe ilayini leyo yama-14 ibhawuza leyo ngama-14 lama-13 lakhangeleneyolapha thathaneni uzaba le order kathi siyathola ukuthi bafika egceyeni wonke umuntu sebuya sokuthiwa le diboroni and khona ma kulokufuqana okunjalo omama labantwana kakhulukazi ngiyayenzele kakhulukazi abantwana ngoba yathola ukuthi balama-5 litabo sebebaphushwa elayinini khona kuthiyambuza umntwana ukuthi kungani ubuyile mhlaya lo gogo ugogo kasayinele isinyawo zibuhlungu suzama ukuthi lawo mkhele uba buhlungu gophana kuyahlukumeza abantwana sesikhangela ezikolweni futhi abantwana amazi nalife hambal esewathola nzima ngendlela abantwana baphinde bayathathe bahambe lapho esikolweni oma ngokuthi ngakwenzakala sithi council ibone ukuthi ezikolo njengokwaizikolo savuliwe ibihamba maybe ngelanga lebhawuza iyethela esikolo ukuthi abantwana bengathatha amanzi ezindlini babuye lawo ngekhaya
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iyo Women of Zimbabwe Arise iwoza sixoxelaye ekobulawayo asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Hayi ke siyabonga sithandekile. Sikhubeke sisonke kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo ukuhlelo lwethu lwalamhlanje lanxa uhulumende esethe sekuzalandelwa umthetho kungakethulwa imali yohlobo lwama-bond notes ilakho kwethulwa sikhathi siphi limali olivalelisayo igama ngu-Chris Gande ngisitha sidibaneni njalo kuvikezana
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.